Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 4 kumpalakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Our petition to the clerk of parliament, which has been accepted. So they've promised that we will get a response in a few days' time.
Odokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi bekhalale umsebenzi okwesikhathi eside ama-senior doctors. Namhlanje bafole betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa.
I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile.
Ugatsha lwezemfundo oluthi kusukela ngomnyaka ozayo luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBrithani lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela bezibhedlela zikahulumende asebehlale umsebenzi wokwesikhathi eside bengayi emsebenzini ama senior doctors namhlanje bafole betshengisela besuka esibhedlela se-Pari Renyathwa belubhekise edale lephalamende ukuyanikeza incwadi yezikhalazo zabo befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba lwabodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungisiswe ngokuphangisa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela asebehlele emsebenzini kwesikhathi eside ama-senior doctors babamanyene labodokotela abasagqiba izifundo ama-junior doctors behlabela ingoma eziveza isimo ezizibhedlela lenhlupho ababhekane lazo bethwele amabhakane alotshwe amazwi asola uhulumende eqonde edale lephalamende lapho abashiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa iholo, ukulungiswa kwesimo ezibhedlela lokubiselwa emsebenzini kwabodokotela abaxotshwa emsebenzini. Ekhuluma nentatheli izindaba unobhala wabodokotela umnumzana Aaron Musara uthe benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo edale lephalamende njalo balethemba ukuba amalunga aleli dala azangenela kulokhu kufuthelana phakathi kwabo lomqhashi.
Our petition to the clerk of parliament, it has been accepted. So
Kalazo umkhulu weParliament sesibuyela ukuya lapho esiqalele khona esibhedlela seParrenyat.
UDokotela Masimbandoro omunye wabakade bese kutshengiseleni wanamhlanje uthi balethemba ukuba amalunga edayele eParliament azalalela izikhalazo zabo.
So today's day 94 of this thing going in passing capacitation of doctors.
Namhlanje ilanga lesi 94 selokhu sakhalala umsebenzi. Namhlanje kunqitshiwe incwadi ngabodokotela abasafundelayo labadala. Sithemba ukuba idale lephalamende lizasincedisa ukuba uhulumende azwe izikhalazo zethu njengelizwe.
UNdoro uphinde wagcizelela ukuba balesifiso sokubuyela emsebenzini kodwa bafuna uhulumende alungisise isimo esezibhedlela ukuze kusebenzeke.
I really feel that the will, I personally have the will to go back to. But the primary cause has not been addressed. We talk of it.
Sibona angani lokhu okwenzakala elizweni sokufuze ukhangelisiswe. Udubo lolu lukhathaza wonke umuntu. Njalo abameli bedale labameli bephalamende abakhangelisise lolu daba. Siyafuna ukubuyela ezibhedlela kodwa asilakho ukusebenzisa kufuze kulungisiswe lokho.
Incwadi kwezombusazwe umnumzana Mlindiwe Mancitshana uveze ukuba idale lephalamende lisozelelise ukuba siza ngalutho esithi bazathola impendulo abayithola kumpantambo wezempilakahle. Umphathi indaba yezimpilakahle uMnumzana Obhadaya Moyo izolo utshele intatheli izindaba ukuba uhulumende uphakathi okukhulumisana labodokotela ngezikhalo zabo ezigucela izihulo okuyinto engeke yalungisiswa ngelanga elilodwa. Isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisiba sibi ngamandla ngoba kungela sizo oluvela kuhulumende selokho odokotela baqala ukukhalela umsebenzi. Ukumanyana kwabodokotela asebehlele emsebenzini labasagqiba izifundo betshengisela kwenzakala ngesikhathi abasagqiba izifundo sebele nyanga ezidlula ezintathu bekhalele umsebenzi, abanye sebaze baxotshwa lo msebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka 2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze guidance and counseling ukuze zibe izifundo ezizaba ingxenye yemihloliso ezabhalwa ngabafundi lapho bephutsha ugrade 7. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le ngeminye yemizamo eyenziwa nguhulumende yokwenqabela ukumemetheka kwenhlupho ezibhekane labasakhulayo ezigoqela ukuzibulala, ukuzithwala, ukuthatha izidakamizwa lezinye. Kungalesi sizathu, ababalisi bemhlubulweni beMathebeleland North abakhangelane lezifundo zokweluleka lokucebisa abafundi eze guidance and counseling bebehlangene lamuhla behlela abaza kwenza ngomnyaka ozayo. Umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland North Guidance and Counseling Life Skills Association Imanga Kliseta uMnumzana Guidance Mpofu uthi izifundo lezi zisungulwa njengempendulo kwabatsha ukuze ikusasa labo yakheke.
Esikhane esiningi kusukela kudala iguidance and counseling ibingekho ezikolo, yikho ukunanzelela ukuthi abantwana kakhulu bayazithwala amankazana kana bayenza kwama-drugs konke nje ongama-social ills khona lokhuyana. I-guidance and counseling iyimpendulo yezinto eziningi esihlangana lazo abantwana abagcina sebengene kuzo ingozi zona lezi. Iviki ephelileyo kunomntwana ongrade 7 ozibopheleyo ngenxa yokuthi uthole ama-results akhe efeyilile. Kuyatshengisa ukuthi i-guidance and counseling ubengayitholi ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sehlule Ngwenya ongumbalisi we-guidance and counseling uthi njengababalisi sebethatha isikhundla sikababakazi kanye labomalume ukuze beluleke abasakhulayo.
Ngemva kokukhangela ukuthi abantwana abanye bakhula bahle balahleke, abanye bayazibulala, abanye benze ezinye izinto ngoba izeluleko bengelazo. So u-guidance coordinator kumbe u-guidance and counseling teacher uthatha iviki likamama, likababa, likamalume, likakhulu esikolweni, njalo uyacebisa, njalo uyaba ngumuntu oyehlayo aye kuzinga lomntwana. Thina esikolo siye saba ne-case ye-suicide. Umntwana wayethi abadala bamzwisisa, bona babelama-expectations kuye, kwaba lokuthi wavela incwadi sayithola sahlala la umntwana phansi okokuthi ukuthi ngaba senzanga into enjalo ngabe sikhuluma ngomuntu osowadlulayo.
UMnumzana Polite Sibanda ongu-provincial remedial tutor uthi izifundo lezi ziqakathekile kakhulu ngakho kuyadingeka ukuba ziqalele kusibanga esiphansi se-early childhood development i-ECD.
Isifundo lesi segadi zikhanseling siqakatheke kakhulu ngoba siyagoqa abantwana. Thina bogajali wezemfundo sikhangelela ukuthi khona i-guidance and counseling kumele ifundiswe kususela u-ECD A aze ayefika ku-A-Lev efundisa i-guidance and counseling ngokuqakatheka kwayo ngoba kathesi abantwana balezi nduba eziningi ezibahlaselayo. Beqalisa ukuthi khona baye emacansini besebebancane, abanye baqalisa ukubamba izidakamizwa lokho besebebancane. Abanye sasizwa ukuthi abala amaphathi awo laba benziwa ukuthi amavuzi kuphathi. Isifundo lesi segadi counseling siyabagoqa laba bantwana.
Unkosikazi Nonhlanhla Green obemele inhlanganiso yeSethule Trust uthi bayafundisa abasakhulayo ngempilo umlando bawuchiye ukubo ukuba bakhethe abakufunayo.
I-guidance and counseling kutsho ukuthi sincedisana labantwana ngama-facts about life. Siyaresearcha izinto ezenzakalayo currently, sibe sesihamba la siye bafundisa abantwana labo ezikolo. We are sort of ama role models, singabapresentela asibatshele ukuthi into le engutshela yona yiyo okumele uyilandele. siyabachasisela sibatshela ukuthi impilo inje bona sokusiba yibo abazikhethelayo ukuthi besile concern ngama grade 7 results ukuthi ama teachers o iministry ayikukhangele are they genuine results or kukhona okuyenzakala because uzathola omunye lo 5 the next omlandelayo ule 14.
Ababalisi abangene umhlangano walamhlanje wonke bavumelene ukuthi izifundo ze-guidance and counseling ziqakathekile kakhulu kubafundi ngoba impilo yalamuhla isiyehlukene leyakudala. Kulezi nsuku abantwana bakhula bengazitholi izeluleko kubo babakazi kanye lakubo malume, kungakho ababalisi sebethatha isikhundla leso ukuze bakhe bagoqe balondoloze ikusasa yabasakhulayo.
Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso ebona ngokudingela abalambayo ukudla phansi komanyano we-United Nations i-World Food Program ithi indlala iqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe njalo idinga imali engange US$293 million yokudingela abalambayo ukudla. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
I-WFP ithi izakhuphula inani labantu ebavela ukudla eZimbabwe ngokuphindwe kabili ngozibandlela lifike ku 4.1 million. Ngakho inhlanganiso le ithi idinga i-$293 million yokuthenga lokhu kudla. Kodwa ithi okwamanje ile mali engange $87.9 million kuphela. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana David Beasley wethule umbiko esithi indlala izaqhubeka ihlasele ngamandla langomnyaka ozayo ngoba kukhanya kungasoze kube lezulu elaneleyo njalo lonyaka. Wengeze wathi ukudula kwentengo yezinto ngenxa yokudilika komnotho lakho kwenza impilo ibe lukhuni ngamandla ebantwini abanengi. La ngamazwi agcizelelwe ngesinye njalo isiphathamandla se-WFP esibona ngokuqhotshwa kwenhlelo zalinhlanganiso eMathebeleland. Unkosikazi Praxedis Moyo ekhuluma le-Studio 7.
Umumo wendlala uba mubi kakhulu ngenxa yokuthi abantu kabazange bavune okwaneleyo ngomnyaka ophelileyo. Phezu kwalokho abantu sengathi imali abalayo eyaneleyo yokubana bazithengele ukudla, lentengo yokudla ingani iphezulu. Lokho kusuke kwengeze uhlupho lwabo lokufinyelela ukudla.
Nxa liqathanisa emadolobheni lasemaphandleni lingathi kukhona lapho kungcono khona yini kumbe kuyafanana nje?
Umumo wakhona ngathi kubi nxa zonke ngoba yonke indawo akungathi kakuqathaniseki kangako.
Umamoyo uthe bakhangelele ukuqhelisa inhlelo zabo zokwabela abantu ukudla ngozibandlela bafinyelele izigaba eziningi ezigoqela ezenyakatho lezansi yamaNdebeleni lapho abangakafiki khona. Isakhamuzi seKezi umnumzana Lethukuthula Dube uthi bakumelele ngabomvu lokhu kudla ngoba okwamanje uMangoye uselala eziko.
Akudla lonyaka akudla, sibhekane le black market kuphela, izinto ziyadura, akulancedo yabantu abalitholayo lapha.
Kazi kafika inhlanganiso ezifana labo WFP labo World Vision.
Lokhu ke ngokwakudala khathe sakula ngisasikuyezwa vele ukuncede esingalithola nje sibhekane lobunzima.
Umeli webulili maWest edale lephalamende umnumzana Dingumoziphothe laye uthi eyalonyaka indlala imbi okumangalisayo.
Sibilo sibili, ngibonga nje ukuthi uhulumende uyizamile ukungenela ancedise abantu bayahola umumbu nge-drought relief program, kodwa iqiniso elikhona babankomo indlala ibhahile, ibhahile okuzwisa ubuhlungu ngoba abantu bakithi abazange benelise ukuvuna ngesivuno somnyaka lo esanda kuqeda. Yikho-ke abantu bakithi babhekane nendlala.
Amazwi kaPhuthi agcizelelwe ngowake waba ngumeli weInsiza South edale elifanayo umnumzana Malaki Nkomo, yena othi izifuyo lazo seziphelile esigabeni sakhe.
Lokhu kuyadabisa kakhulu, lokhu ngababala ngaba khona semhlabeni, okunje angazi ngikubone iqiniso elikhona, nabantu abaningi bangafakazi ukuthi okunjeasanga bakubone. Amadlelo akula.
Inani labantu abalambayo njalo abadinga ukudla eZimbabwe lifika phose kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million. Izigidi ezimbili zisemadolobheni kuthi ezinhlanu zisemaphandleni. Inani leli lilakho ukukhwela kuyiwa phambili nanku phela izulu likhanya lingekho. Njengokutsho komqondisi we-WFP umnumzana David Beasley, kusazokuba kubi. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, yimi uNtungameli Nkomo.
Ngu-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukunceda izihlobo labangane ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Uphenyo lokuhlaziya ukuthi uMongameli Donald Trump weMelika ingabe wephula umthetho, ngakho-ke asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment soluphambi kwekomithi ebona ngezemthetho edalela ephalamende ye-Judiciary Committee esungule ukuzwa wabufakazi bengcwethi zomthetho, iningi lazo kungabaqeqeshi bezifundo zomthetho emakolitshini amakhulu awe-America agoqela iStanford University, Harvard University lamanye. USenator Kamala Harris owesifazana onsundu obephakathi kwalabo abancintisa ukuthola isikhundla sokumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa ngomnyaka ozayo, ubike ukuba kasenelisi ukuqhubeka ngomkhankaso ngoba isephelelwe yimali yokusekela lo msebenzi. Zigqibe umnyaka zisenza eziwenza ezikwaziyo izizalwane zeZimbabwe egigini eliqoqwe yinduna yabo eGoli umnumzana Thulani Mgoqo Jubane. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bezikhunjwa kugidwa kuluthuli kwazise beziphume ngobuningi izalwane zeZimbabwe zakuthi gwaqa eBerea Park egigini lamagigi okuphela komnyaka. Enkulumeni yakhe kuZulu unduna uJubane uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zeZimbabwe zitshengise kuzwana lokudlelana loba zisemazweni. Uthi into eqakathekileyo kakhulu kulabo abadabuka kwamthwakazi yiningi labo onkaba zabo zilapha eMzansi yikuthi bakhe ubudlelwano obuhle lezizalwane zakwele South Africa.
Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ngibone isizwe samahlabe ezulu sihlangene kanje. And ma singenza njalo izinto zethu zizosilungela. Siyekele ukucwasana ngobuhlanga. Ma singabambana kuzosilungela. Asizona iziphepheli njengoba sila la kusekhaya la. Kodwa njengoba kusekhaya nje inhlonipho iyadingeka.
obemele induna zakwele South Africa kuleli kikunduna undwandwe ubesixwayiso kulaba bathi ngoba sekuyikhisimusi izilakalaka bahle bafatshe bathwathike ezambeni.
Kanza bethu ukujabula kohle kodwa uJehova uzonda ukuthi umuntu kuphela into angayifuni kumuntu ukudakwa. Ngoba kulokho kuvele kwenza ukuthi umuntu abeselahlekelwa yinhlonipho kanti ukuphuza kuhle ngoba asiwenzi thina umcimbi singabi nawo amazwi amponjwana.
Omunye wabaqoqi baleli gigi umnumzana Alpha Sifuyana uthi kubathokoze kakhulu ukubona izalwane zeZimbabwe ziphetha umnyaka zindawonye.
Umcimbi uhambe kahle kakhulu ngendlela eyisimanga kuze abantu bezomamela ukuthi ama-leaders abo abaphathelene. Okungijabulise kakhulu ukuthi nesizwe sakwaZulu sikwaZulu ukuthumela izinduna ukuthi zime kunye nathi. Nokungijabulise ukuthi bekunabatsha kuyabonakala ukuthi impela abantu bayathakazelela into zakubo.
Kanti-ke njengoba iningi lizabhekisa amabombo ekhaya kukhefu lekhisimusi, induna uJubane uthole ithuba lokubafisela inhlanhla.
Akube mnandi kube njalo, sihambe kahle siye emakhaya siyojabula nabazali bethu siphinde sibuye singabaphilayo. Lelese
loke bungumkhosi wokusina le miculo kadike lembongi bezibizwa zisabele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Yabuzetha Bela ushanga kuzela ukhanda libanzi yako kwamathathela ivalela umthelezi yavalela ungene etsheni bathi ivaleleni bafana ingangena ekhaya holiyethu ingangena ekhaya isibizweni sithele insingizi ebangayizulu kuphendula itshe lehle phezulu kubelengeni libona ngondwandwe labona ngabathembu ondwandwe bakithi ebhudu banimemezelela amathemba akithi esandleni alinezela enzwa isazene seyixaku seyinkomo zenkosi sinesimaphundu simaphumulela fana nemvubu yasethubela baba amadoda yamemetheka yabukisa inkomo yanyekobala onkomo zabhebebombene yabukeza umsenteli bakhethima umbesembese bamazimbeshu yabezetha yabezetha wena ohlanga.
Yabonga elizwe imbongi lapho ke ibihaya ke umnomzana Thulani Mgoqo Jubane induna yabo khona le izizalwane zeZimbabwe eGoli. Kusenjalo ke iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lonyaka aziboni zisenelisa ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya ngenxa yobunzima obukhona lokuqonga kwentengo yamatikiti endizamchina. Okuninga sikuzweni ke kuntathela izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sivanda ikhonale eBhilithane. Hayi limelele ke imitshina yethu isalengxaki lapha kodwa kuzalunga. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke simelele ukuzwa daba oluvela eBhilithane lentathela izindaba yethu uEzra Chisa Sivanda inothi iningi labahlala khona lelithi alisoze lenele ukuya ekhaya ngoba kuyadula amatikiti njalo le mali bafika bengaselayo ekhaya lapho intengo yempahla lakho esikhuphuke khona. Likhumbule njalo ukuthi ngemva kwalolu hlelo liyalandela olwe Studio 7 Live Talk kodwa kwakathesi asizweni ke udaba oluvela eBhilithane.
Ngamparakazi minyaka yonke kuyabe kuxokozela abantu sebebuyela emakhaya ukuyabona izihlobo labangane kodwa ke lonyaka akunjalo. Mnumzana Mete Mpofu uthi izandla zimfitshane ngeke akhone uhamba ekhaya ngoba kunobunzima bempilo khonale.
Mina ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyofika ekhaya ngiye kuba lezihlobo zami ngendaba yokuthi amatikiti ayadura ukuthi uzohamba efika ekhaya. Kodwa lapho uma usofikile ekhaya bazokudlani bana labe ngibalandileyo ngoba bonke babe sebekhangelele kimi. Phela uma ufikile vele labo basekhaya bakhangele wena ukuthi uzabuya ubaphathela okokudla. Hayi, impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu. Yikho nje ikhisimusi umuntu uyayidlala nje engelazihlobo.
Onkosazana Zombili Ndlovu ohlala edolobheni leParis eFrance yena uthi ukusalakala kwezinto ezifana lamanzi lamagetsi yikho kumenza enqame ukuya ekhaya.
Lo nyaka hayi angibona ukuthi ngizaya kuya ekhaya because isimo sakhona asimnandanga. Okuthiwa kulamanzi akulamagetsi, kuphile kanjani endaweni enjalo okungelamanzi? Siye ngaphezambuzi, sigeze ngani, sinathe ngani, sipheke ngani? Hayi, ngakho bengamagetsi kuphela benza kuthi hayi kulo mlilo sipheke ngomlilo sibasimlilo. Kodwa amanzi yi-main problem, yi-main concern yami.
Abanye bathi izikolo zivala kwesikhathana eNgilandi okwenza kube nzima ukuvakatshela ekhaya ngekhisimusi. Unkosazana Tawana Moyo ngomunye wabatsho njalo.
Hashi, mina lo nyaka angisoze ngiphumelele ukuhamba ekhaya ngoba abantwana bavala izikolo okwamaviki amabili kuphela. Esengiza kwenza, ngizathumela abadala imali ukuze bekwazi ukuthenga labo igrocery badle ngesikhisimusi ngoba kuyisikhathi sokujabula. Sengiyabuya ngibone lami esikhathini esizayo.
Kukanti unkosazana Virginia Macebo ohlala eBerlin kwele Germany laso kumehlule ukuya ekhaya ngekhisimusi.
Ngandilungiselele ukuthi bana ngizahamba ekhaya sibili ngekhisimusi. Imali yamatiketi ayisafani. Imali yokufika sisidla khona ngale khaya ayisozibe khona. Lokuthi abantu ekhaya sibachiyeleni angeke vele sihlanganise izinto ngoba ekhaya sokudula. Hayi, kubuhlungu into zeZimbabwe bakithi, kusitshaya umoya. Minyaka simbili siloke sipostpona.
Ekhaya kusekhaya ngeke lilahlwe, kutsho umnumzana Bob Zenzigola ohlala edorobheni leCochester. Yena-ke uyaphakama ngeviki ezayo ukuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangani.
Sizosilungiselela ukuya eAfrika by next week, so siyabe sihamba. Ngithi ngethengethengela abantwana, ngedobhadobhela abantwana impahla zekhisimusi ngoba le khale sekuyisikhathi sokulima. Sikwazi ukuthi sithenge inhlanyelo yodwa kuyelinywa, sidlale ikhisimusi labanye abantu ekhale. Kumnandi kakhulu ekhaya. Kwehluleka abangalazandla, thina esibezandla esakhula sikhokhela inkomo sihamba phezu kogangampunza. Sekumele ngetshaya ugangampunza silima khona pha. Yesidla ikhisimusi labanye abantu ekhaya eZimbabwe.
Ikhefu lekhisimusi yilo eliqakathekileyo ukwedlula wonke ngoba lihlanganisa izihlobo nabangane, kudliwa ezangaphansi kwamagala. Kodwa lo nyaka iningi labantu likhanya libhekane lobunzima obuvimba ukuba babe ndawonye ngalesi sikhathi ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungamanga kuhle komnotho welizwe, ungatholakali kwamanzi, ugetsi, amafutha ezimota lokunye okuninginingi. Ngimele Studio 7 England, igama lami Ezra Jesus Banda.
Yebo ke, siyabonga Ezra Jesus Banda. Manje ke sesifika ekugcineni kohlelo lwethu, njalo singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi eside, ama-senior doctors namhlanje bafoleyo betshengisela befuna kwengezelelwa iholo kanye lokuthi udaba labodokotela abasanda ukugqiba izifundo lulungiswe ngokuphangisa. Ugatsha lwezemfundo luthi kusukela ngomnyaka ozayo oka-2020 luzasungula izifundo ezokweluleka lokucebisa abantwana eze-guidance and counseling. Iningi lezizalwane zeZimbabwe sezihlala eBhilithane lakwamanye amazwe awezwekazi le-Europe zithi lo nyaka azenelisi ukuya dlalela ikhisimusi emakhaya ngenxa yokudula kwentengo yempahla. Hayi ke, silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC, ngisithi liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.